bona kuyithoni lesihle kakhulu ongayikhuthaze yonke into ebone engabona ebona bathi singasenza siphile ngcono ngoba okwamanje isifika empilweni enzima kakhulu eyomindeni into yakhona ayiphathi kahle ukuthi manje zokuzalwa lapho endeni awutholi umsebenzi awukwazi ukuthi ngamakethaphi endeni sekhosi ukuthi uyophila ngaphandle kwelinye ilizwe.
Singathi-ke ukubotshwa kwalaba kade bebanjwe ngamapholisa bahamba-ke emthethwandaba akulethusi yini?
Akulethusi. Thina sizela ukuthi sizayinqoba, sizoyina lento esiyifunayo, sizenza kwenzele uhulumende lo okungekhona ebuthayo singazizi isikhalazo zethu ngoba manje lento le ayikhonhle kakhulu vele itreti ile yenzakala laphayana kulena ilizwe lakithi.
Kodwa ubona ngazani-ke uhulumende uzalalela yini elingani liyakufisa ukuthi kwenzakale?
Kulezinza isikhalazo zethu seyisengisela njengathi nathi lapha nathi manje sise-South Africa lapha siyazama ukukhuthaza bonke ontanga abagcwele lapha eGoli manje ukuthi singabambana sizame ukuthi senze into ezasenza ukuthi siphile kodwa ezengisitshengisela ngokuhamba ngomthetho singali singalithi muntu singamosi izinto ngoba mathi zimosi izinto kutho ukuthi sesizimosela thina ngoba lana liyani impahla elafana ngethu asisokwabanye so thina asili futhi njalo futhi lamashona silo le system kahulumende ovelele eHarare nguye oyenza ukuthi siphile ngaphansi kwezindebe. Ishona indebele mina ngibona kunganaproblem but i-system ye-Grand Plan eyiyo yiyo ngibona ikulimaza kakhulu thinentanga esisibulele okwamanje mina ngiyenza i-painting manje lapho egoli mina but ekhaya anginawo ama-chances okuthi ngenze leyo nto leyo ngizamile so last year isikhathi sonke ngizama but ngiyehlulekile but la ngiyafuna ukuthi ngikwenze lokho ngoba kuyena le-Grand Plan ukuthi manje thina singabantu besindebeleni kuyadaa sifundaa